abasolwa laba bakhululwe ngemali yesibambiso eye bail engena kumakhulu amabili amadola asemelika umuntu ngamunye US$200 ngemva kokuba amapholisa labachuchisi bethe abaphikisi ukukhululwa kwabo. Umantshi umnumzana Ngoni Nduna uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka 28 ngenyanga ezayo. Amapholisa athi abophe abantu laba ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi bebebuthene eHoliday Inn beqoqa amanani okhetho bencedisana lebandla le-CCC ngenjongo yokwethula impumela yalolu khetho ingakethulwa ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela yona iZesni, i-Election Resource Center, i-Girls Table, i-Team Pachedu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights lezinye sezisolwa le ukubotshwa kwabantu laba zisithi abephulanga mthetho. Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo, inhlanganiso ezifana leSADC lezinye ebezithumele amaqula eZimbabwe zithi kunengi okungahanjiswa ngakuhle. Kusenjalo amapholisa asevale imigwaqo kwezinye indawo ezifana leHarare ikakhulu eyalapho okumenyezelwa khona impumela yokhetho. Ama command centers lasemahofisini eZimbabwe Electoral Commission kanye lesigodlo seZanu PF. Amabandla aphikisayo lokhe bekhala ngokwethuselwa kwabantu ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZanu PF AFAS. Nangu umnumzana Swithenchi Rhodza owebandla leCCC wobulawayo.
Ntanki FAS iyabithatha singathi okuyabe kusenzakala inani labantu abangenayo lokuthi labo mama abangabi labo baba abangabi babevote, especially futhi bethatha lokuthi ontanga bangabi. Kodwa siyazi thina ukuthi emaphandleni bacela wonke umuntu ovotayo ukuthi adlule ematafuleni abo benikeza lo fakazi ukuthi bona bangubani njalo ukuthi bavote njani. Sobona ukuthi lokhu kwephulwa kwamalungelo oluntu.
Isiphathamandla senhlanganiso yeFAS umnumzana Kudakwashe Musanka uthi akulalutho olubi abalwenzileyo futhi usola ibandla leCCC esithi belihlukuluza amalunga enhlanganiso yakhe.
Ubugebenga obenziwa yi-CCC besilwa labantu abeFAS kumadesk abo yinto sibili esimangalisayo. Into sibili esibe singayikhangeleli ngoba lokhu esakwenzayo asonto entsha lokhu ukufaka ama-desk 300 meters ukusuka ku-polling station kuyavumelwa ngomthetho. Yi-practice enzwa emazweni amaningi. Ungahamba eGoli bayakwenza, hambe eNamibia, eMozambique kuyavunyelwa bayakwenza. So thina akulanto entsha esiyenzileyo. 2018 by-election sasikwenza konke lokho. So ngiyamangala ukuthi yikuyini okwenziwa ukuthi bewazondele lawa ma-desk okokuthi bagcine sebebuya lamahloka lamabhemba begamula ama-desk begijimisa abantu kwesinye isikhathi becha abantu ngamatshe.
Iningi selimelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu ikakhulu eyokhetho lukamongameli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-Command Center kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.